ngithanda ukuthi thina njengamaZimbabweans sibekwazi ukuthi ama-Americans ku-foreign policy yawo abatshintshi ikakhulu emumweni wethu weZimbabwe. Vele nganzithi ingxenye yesikhathi sika-Obama izinto zizaba ngcono njengo-Obama wayengowethu we-Africa. Kweshula singakhohlwa futhi inkomo ukuthi uBiden nalo engusenator lamanye ama-senators yibo baletha izidera. OBiden bona ba yibo baletha izidera, so umnikazi wezidera nguyosebusa i-America kathesi. So sikhohlwe siphinde ukuthi sikhangelele ukuthi kube lokungcono. Thina sizikhangeleleni phambili njengamaZimbabweni siboneni ukuthi vele lapha emumweni we-America vele akusoze kulunge lutho entweni yokuthi basikhangele bethi kathesi hayi manini sibone ukuthi umumo weZimbabwe singawubamba njani. Ngoba umnikazi wezidera nguyosebusa kathesi, ukuthi uzangenzelela kumbe uzayenza njani sokukuye kumnikazi wezidera onguJoe Biden. Kodwa sibe sikhangelele ukuthi engxenye mhlawumbe sasikhangelele ukuthi u-Obama ngesikhathi sakhe engxuza enzele into zibe ngcono. Njalo uBiden ngumuntu esefanele sika-Obama engxenye yena u-Obama kulokunye kwakumeshula ngesikhathi yena ebusa. Engxenye behind the scenes u-Obama uzancedisa ukuthi umumo weZimbabwe ube ngcono, asikwazi njalo. Siyakhuleka imikhuleko leyo esilayo ukuthi engxenye mhlawumbe kungaba lobungcono phakathi kwethu ubudlelwane bethu le-America ngesikhathi sombuso kaBiden.
Ububona busiba njani ubudlelwano phakathi kweMelika leZimbabwe phansi kukahulumende kaBiden lo fuzwayo?
Ambuboni busiba khona ngoba iZimbabwe lilizwe elingakabi ledemokhrasi, lilizwe elibuswa izigebenga. So ngibona ngazathi entweni ezafakwayo ezezidera akukho ngitsho lokhu kodwa esesi-attempte ukukulungisa. So ngibona ngazathi ubudlelwano bethu le-America abusoze batshintsha anytime soon ngoba abaphetheyo abazimiselanga ukuthi betshintshe lutho. So ngiyathemba ukuthi okungaba khona kakhulu yikuthi sizabona ubunzima bulokhu busiya phambili between America leZimbabwe ngoba iZimbabwe lilizwe elilokhu li-under i-dictatorship. Engikuthandileyo futhi enkulumeni yakhe ngento ye-COVID, lo babode khona ube yi-wrong example. Uzathola ukuthi i-America yi-example yamazwe amaningi. So uma i-America isiphume emgwaqweni ibe le nkokheli e-denialism, ibe le nkokheli ekhuthaza abantu ukuthi bengafaki amamaski, umhlaba vele uyaphela. Le investment ku-research, i-America yamazwe abekhangelela ukuthini afake i-research kubuye imithi ezancedisa lathi esibuswa yilaba abasidlelani abadla imali even eyani. So ngibona ngazathi at least i-America ingathola president ozakwanisa ukuthi kuthiwe ilizwe seli-investile selilwisana le-COVID head on kuzancedisa la mazwe lawa awe-Africa.
Limbona ebusa njani uBiden baba Gawule nxa limqathanisa lo baba uDonald Trump?
UBiden uzocitsha konke izinto eziningi eziningi kakhulu ezenziwe ngoTrump ngesikhathi uTrump engene eofisini. Ngoba uTrump ngingamkhangela ube ngumuntu owayethwele ihama ediliza yonke into yabunjwa ngu-Obama. UBiden yena sesiza kathesi sezebuyisela zonke izinto eziningi ezosungula lezinye yazedilize inhlelo zikaTrump. Iyumbuso olokuphikisana okukhulu kakhulu umbuso ka-Obama lombuso kaTrump. UTrump yena njengoba sephumile kathesi uBiden laye uthwele isando uyadiliza konke lokhuyana kodwa elungisa. Ngoba ezinye izinto zikaTrump eziningi kathesi njengoba selethe i-Paris Agreement liyana yizi izinto zazisenza izinto eziqondileyo kakhulu zazidilizwe nguTrump. Wafaka nje izinto zakhe eziningi ezingenamsebenzi ezifana nalezi izinto ezazikhangeleka zilokuphambana phakathi ezokhokhwa wakha umduli lwana owawusehlukanisa i-America bayehlukanise ukuthi abantu labana bengangeni elizweni labo bengena okungekho emthethweni kodwa kokungaqakathekanga kokwani. Kodwa-ke nxa ngikhangela futhi ngiqathanisa ngiyananzelela ukuthi ziningi izinto uTrump aziwonileyo aziphambanisileyo nxa ngikhangela ikakhulu la kutrade la lokudlelana lamanye amazwe. Ngingakhangela laboChina kubeso kule le mpi kwezokuthengiselana yebangelwa Trump ngoba uTrump kade ekhangela izinto njengomuntu angani ngumuntu o-run i-business run izinto lezi angani umuntu o-run i-business yakhe. So ngezinye indlela kanti sokulimaza amanye ama-businesses ulimaza ezinye inhlelo ezithize ukuze kwagcina sokumisa ezinye inhlelo eziqakathekile kwezamabhizinisi. Kakhulu nxa ngikhangela uJoe Biden uza kulungisa konke khonokho njengoba ezaqalisa kathi kulesisungula la mazwe amanye elungisa konke khonokho okuwoniwe nguye uTrump.
Fuzwayo.
kuyinto enhle ukuthi sivuyele ku-America endala ngoba i-America endala ibiqakathekisa i-democracy, ibi i-America eqakathekisa i-constitutionalism, i-America eqakathekisa i-rule of law. Lo ubaba ode khona ungamkhangela ube ngani ulejini yenkokheli zase-Afrika ezivusa onjilo-njilo eze-dictatorship. So mbona ngazathi uma kungabe engende sithi ku-America endala, i-America endala ibingani iyancedisa even lamazwe la abuswa ngontando kayiphikiswa ukuthi kube le democracy, kungaba le democracy.